Inengi labakade besemhlanganweni lo bathi bakhathazekile ngokuma manzonzo komnotho welizwe ngoba ilizwe lilezikwelede lamanye amazwe ezedlula amabhiliyoni alitshumi lane amadola eMelika i-14.2 US billion. Ekhuluma lezakhamizi ebulawayo Large City Hall, umsekeli kamphathintambo wezomnotho welizwe umnumzana Clemens Chitau uthi ubezohlola ukuba uhlelo lokuthuthukisa isizwe luqhubeka njani kobulawayo.
We are looking at the 14 priority areas, and for each priority areas we've got specific objectives and deliverables. So that's why we are here, to know the challenges the people have on the ground and also to report back on how far we've gone with the implementation.
Okuqakathekileyo ukuthi sizokuzwa ukuthi abantu bathini mayelana layo, bayizwisise, siphendule imibuzo abalayo. Njalo sikhuluma nangokuthi uhulumende ule njongo yokuthi i-NDS 1 ithuthukise abantu kusafika Vision 2020.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube ongenele umhlangano uthi ukhathazekile ngokuhamba kwamandla kagesi lokwebiwa kwemitshina yamandla kagesi okuzaphazamisa intuthuko kobulawayo.
Abantu baswele amanzi, abantu bayona phandle la, bathatha ama-transformer akhona kuthiwa ayadura, angilafikanga khona kuthiwa ayadura, but nxa yafakwa namhla kusasivuke ivandalizing, kubise kuyothengwa kusasa kuvuke kuvandalizing, kubulala inotho yelizwe layo. I-budget yangkhona iyabivelela ngaphi nxa siyabe silokho abantu bezithathela umuntu eyedwa esiyakudla edinga ukuthi edle, abaningi beswela amanzi.
Abesifazana abakubhizimusi lezokwemba okubikwa bathengisa igolide elilesilinganiso esiphezu kwamachumi ayisithupha ekhulwini, i-65% bathi uhulumende kahleleke ekusebenzeni ngokuthenga lokuhlawulisa imithelo yabembi ngaphansi kwendlu eyodwa, kubikwa uSibonile Ngwenya.
Then the other thing, they see a proposal yokuthi when we saw igolide lethefidelithi lapha ama-charges and costs of ama certificates kuthe kutshitshe khona phansi, then ifidelity sisiba yiyo edispersayo to the relevant ministries and authorities, because iprocess yangkhona is really cumbersome. Nxa sihambe e-mines office lapha uyasuswa uye ku-fourth floor uye ku-fifth floor from one office to another, usuke laphana uye ema, it's just too much for us women. So sifuna ukuthi sibe le, at least kube le one stop shop lapho kuzayenziwa khona, preferably efidelithi, because when I go and sell igolide, that's the time I have money. Ngaphuma laphana ngiselayo imali yangkhona.
Osakhulayo wakobulawayo ongenele umhlangano uNqobizitha Zitha uchaze ukuba imali ye-devolution fund kumele incedise izakhamizi ezehluleka ukuhlawulela izitendi zokwakha kukhansili.
Kwathi kubhadala amastendi, but kube sekusiba khona abantu ababhadala amastendi ngesikhathi laphana kutshintshwa imali. Then abantu bathi sebebhadalile amastendi, imali yatshintshwa kuba 1 to 1, 1 to 15. Then bangafenelisi ukuthi khona abasevisayo basevise amastendi lawana.
Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthi kungabi ngitsho lo yedwa osalela emuva kuntuthuko ezweni jikelele. Kuthi kusiyafika umnyaka ka-2030 kungasela muntu oswelayo ezweni, kodwa izakhamizi zakobulawayo zikhala ngokuthi uhulumende uyababandlulula kukho konke ezweni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.